isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lichana njani mthwakazi omuhle isikhathi ngo 2:30 PM emini lamhlanje ngomgqibelo mhla ka 9 kuMpalakazi 2017. Walamukela ku Studio 7 uSithandekile Mhlanga. Endabeni yethu lamhlanje. Abalwa impi yenkululeko kanye labahlala esiqintini seNyakori ku Ward 15 eNorton. Bethesa inkokheli yomdabu umlando wokuba lenkohlakalo behluthuna umhlabathi kulabo abawuphiwa phansi kohlelo lokwabiwa komhlabathi kutsha.
Thina singathola iphisi nje encane ekulima sesisutha lathi labazali. Umzali uyakwanisa ukulima la kuyayehluleka kuphuma kahle atsho kumbe akatholi anything. Okwami esayidingi lami sokule something sengisutha labazali.
Iningi elizweni lithi lilembono ehlukeneyo ngohulumende okhona ngemva kokususwa kwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe embusweni kumaviki amathathu edluleyo. Abanye besithi umbuso wakhe wawungcono, abanye besithi wayelolunya.
Okuyinkinga ngombuso wakhe ukubulala kwenze umkhonomi uyakhulu ngemva sokuthi amaplazi lokwethisela laba kade bephethe amafestivali ngomthetho lo esingathi yi-industrialization and economic empowerment act.
Owaye isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Rukari Kumbo owaxotshwa kuleli bandla uthi yena labanye bakhe basaxoxisana lohulumente kamongameli Mnangagwa becanda indlela yokubuyela kuleli bandla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abalwa impi yenkululeko kanye labahlala esiqintini seNyakori ku Ward 15 eNorton bethesa inkokheli yomdabu umlando wokuba lenkohlakalo behluthuna umhlabathi kulabo abawuphiwa ngokusemthethweni phansi kohlelo lukahulumende lokwabiwa kutsha komhlabathi. Lokhu sekuphazamise isivuno selokhu bathi bahlaliswa kule ndawo kusukela ngomnyaka ka-2005. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abalwa impi yenkululeko laba kanye lozulu nje ngaphansi kukanduna Nyamweda bathi sebethembele kumongameli Mnangagwa lenkokheli yakhe ukuba belungise lolu daba ukwenzela ukuthi benelise ukulima njengabanye. Basola uhulumende kamnumzana Robert Mugabe esasengumongameli ukuthi ubengancedisi ababehlukuluzwa laba bethathelwa umhlabathi. Esinye sezakhamizi kuward 15 kulesi siqinti sakonyagori umnumzana Norman Rugadza okhokhela abalimi ngaphansi kohlangothi lwama-small scale farmers uthi ungathembeki akupheleli kwezomhlabathi kuphela kodwa kusabalala lakwezokwabiwa kwempahla yokusebenzisa.
Ngiyakhokhela ku-committee ye-small scale farming lapha e-Northern Constituency. Ngiyahamba ngithola izihlupho zabantu lapha abalimi bonke lapha e-Constituency. Abalimi bayakhala ngema-impu. So ngiyacela ku-government yangikhona abamnangako kuthi basincede kakhulu ngema-inputs kumbe ama-implements si-utilize inhlabathi lapha. Nokuthi ko nyikhayino kuti ire zvairi.
Umnumzana Wilson Garekai Mabhungu osesemutsha ozalelwe kulindawo uthi ungathembeki sekubangele ukuba aphile nzima ngoba engelamasimu lanxa uyise engomunye wabalwa impi yenkululeko.
Siyathaba kakhulu ngokuthi ikathesi sesilomongameli okwanisa ukuzwa ukukhala kwethu esikwenzayo. Sesicela konapho njengabantwana abancane abasanda ukukhula ngathesi ukuthi thina njengabantwana sesicela ke ukuthi sithole imisebenzi njengoba nqa ukuthi singathola singayekela ukuthola umsebenzi sibe lama projects esizawathola ukuthi sikwanise ukuphila njengabantwana. Sesibuya ngapha ku Ward 15 abantwana abaningi bagcwele bahlezi lapha emzini la abanye bahlezi labazali babo ukuthi bathole indawo yokuthi balime njengabantwana akula.
Umnumzana umnumzana Mabhunga uthi njengabantu abatsha badinga ukuzimela bodwa njalo benelise ukunakekela abadala lapho sebeluphele.
Thina singathola ipisi nje encane ekulima sesisutha lathi labazali. Umzali uyakwanisa ukulima la kuyayehluleka kuphuma kahle hatsho kumbe akatholi anything. Okwami esayidingi lami sokule something, maybe I can reach 2 or 3 bags kundawo leyi enza ilima mina hatsho sengisutha labazali. So sesicela ke ukuthi njengoba sesinomongameli omutsha esikwanisa ukusebenza laye, hayi ngiyathi khonapho vele cela sibe shuwa si ukukhala kwethu basizwe vele ukukhala kwethu esikwenzayo njengabantwana.
Umeli wesigaba seNothoni edalela ePhalamende uMnumzana Themba Mliswa utshele abahlaliswa ngokungaphandle komthetho laba ukuthi baphange balungisise udaba lwabo abezomthetho bengakafinyeleli ukwenzela ukuthi bangaze balahlekelwa impahla.
Wena koko othangana namambo othala zakawanda.
Angizeyisi mina izinduna, ngiyazihlonipha kakhulu. Kukhulunywa ngazo la kusisekelo sombuso. Umongameli akekho ophezu kwemthetho.
Imizamo yokukhulumisana nalo nduna Nyamweda yehlule. Kunje uZulu wakonyagori kaselawo amadlelo sekungamasimu asikelwa abanye inkokhelile. Kuthiwa ngoba labo abathola lawo mapulazi ngabavela kwezinye izigaba. Abanye sebesehluleka ukulima njalo isikhathi esiningi sesiphelela ekuyeni eMadale. Selokhu lolu daba lwaqalayo ngomnyaka 2005. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Weshman Ncube lithi ukuchiya umsebenzi kukankosikazi Rita Makarau obekhokhela inhlanganiso eqhuba ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission kuyasolisa. Asizweni ingxoxo uChris Gande weStudio 7 ayiqhube lo mqoqo wenhlelo zaleli bandla unkosazana Rita Ndlovu.
Urita yila mntu okwaziyo ukuthi kwenze njani kuye ngani ngoba lapha kakusila ntu ili uda. Abantu sebekhanya bayachiya izinto kusho ukuthi ngezinye indlela bamcelile ngasese bathi sicele ukuphuma. Noma nje laye kade ingenzi kuhle izizathu esingakazitholisisi kahle ukuthi kanti vele isizathu sokuthi achiye akunamuntu esaziyo kumbe lakuthe ngomunye wangale ngakokhulu kumbe kuthweni kakunamuntu okwaziyo. Kodwa njengoba nivele sahlala sikhuluma ukuthi leli zinto ezenzakala laphana iveki yayikho independent ile-government phakathi yebenza kwezi zinto. So khathesi sihlezi sithule kuze ukuthi kanti kuyini okwenzakalayo. Kodwa kokhetho olukhululekileyo vele kakukho ngitsho ngendlela amasetshana nagcwele emgwaqweni and noma engazange akhulume lutho abantu kubona isotsha kuphela kutsho olunye ilutho ngoba vele bahlezi kuyabona le zinto azenzayo eZimbabwe.
Kungatshengisa na ukuthi ukhetho oluzayo luyakhululeka kumbe bakhona abanye abafana lomlele okumele labo basuke?
Ukhetho vele kusuka kukaRita kuhle kutshengisa ukuthi ukhetho alusezeli kube free and fair. Ngoba okokuqala nxa kuyukuthi kule nto abayaziyo ayenzayo uredi vele sokonakele ngoba zileyo izinto ezonakeleyo abantu kathi esikwelezini kulezinye indawo ade kurejistwa kungathathanga izithupha sebebuyeni baqala ukuthatha kuhleukuthi izithupha ukuthi vele khona kahle kahle akula khetho oluzabarayiti ngoba nxa ucheya weveki ezaphuma ngelast minute kungakaphumi irejistration kuvele kuyethusa vele ebantwini kuhle kwethuse kukhanya ukuthi kukhona vele okukhona.
Amabandla aphikisayo agoqela elenu kungani singaboni ekhankasa ngendlela eyandise ukwenziwa iminyaka yonke kusiba lamarali? Kwenzakalani?
Liyaqalisa amarali kuyakwenza ukuthi liphume endleleni elifuna ukuyenza. So sizaqalisa ukukhampena nje singaqeda ukurejista sesiyaqalisa ukukhampena. Wonke umuntu ubhizi ngokuthi sitshela singena i-door to door kubiza abantu ukuthi abahambe bayorejista ukuvota.
Lo nkosazana Rita Ndlovu umqoqi wenhlelo zebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Weshman Ncube sixoxela ye ekobulawayo. O owaye isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Rukari Gumbo. Owaxotshwa kuleli bandla uthi yena labanye bakhe basaxoxisana lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa becanda indlela yokubuyela kuleli bandla. Umnumzana Gumbo utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi inkulumo lezi azikapheli ngakho kasoze avume kumbe aphikise ukuthi uyabuyela kubandla lezanu PF kumbe hatshi.
Ezokubona ukuthi khona ukulo hulumende omutsha nomungameli omutsha simele sime sikhangele ukuthi izinto zihamba njani, kodwa kubonakala njengani kumbeni sokungcono mbijana ngenxa yokuthi umuntu wayesihlupho wahamba.
Manje lizabuyela yini kubandla lezanu PF njengoba sisizwa kuthiwa abaxotshwayo kuminyaka emithathu edluleyo balakho kubuyela ebandleni?
Hayi, lokhu sisakhuluma, lokhu sinama-consultation ukubona ukuthi sibona ukuthi kuyini okungayenza, kuyini okuthi khona sikwazi ukuthi nganxa abantu bebuyela bayabuyela njani, kodwa la ukwazi ukuthi abantu ababesilandela, so sabe sikhulume labo size ukuthi iy'nto lezi bazibona njani.
Manje okwelibandla lenu ke elaseli libumbile nxa kuyikuthi lingabuyela kuzanu PF kuzahamba njani?
Akasingakwazi ukuthi kuzahanja njani, kodwa ikwesi ngifuna ukuthi siye sikazise ibone ukuthi abantu manxa yokubuyela bayabuyela njani, idlalo irole enjani. Asikwazi, asikaqedi ukukhuluma, kodwa lokhu sikhuluma nabanye ukuthi size ukuthi okungayenza kuyini.
Yena umongameli omutsha umnumzana Emmerson Mnangagwa selake lakhuluma selokhu waba ngumongameli?
Hayi, azange ngikhulume naye, angakukhulume naye, kodwa ngizakhuluma naye, ngizayazama ukuyenza i-appointment ukuthi ngizikhulume naye, kodwa angikakhulume naye.
Lo umnumzana Rukari Gumbo owayeyisiphathamandla sebandla lezanu PF.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 AM, 2 PM nango-7 PM eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine, land of
plenty, land of blue sky. Ikhansili yedolobho lakoBulawayo isinqume ukuthi iza kupha abakhi indawo lapho okuza kwakhiwa khona amavinkili eGodini Mall ekupheleni kukazibandlela kumnyaka ozayo kunkampani ezakwakha leli vinkili. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umeya wekhansili yakoBulawayo umnumzana Martin Moyo uthi amalungiselelo okwakhiwa kwevinkili lamabhizimusi iGodini Mall aqhubeka kuhle kuleli dolobho. Ukhansila Moyo uthi abazakwakha ivinkili lokhu belandela imithetho ebekiweyo andubana beqale ukwakha. Uthi balandela impumela yokucwayisisa kokwakhiwa leli vinkili okwaphuma kuphenyo olwenziwa liqula elalikhokhelwa ngumanjinela Henry Hungwe. Umnumzana Moyo uthe ngempela konke sekuhleliwe ukuba ngozibandlela kumnyaka ozayo babe sebephile indawo yevinkili lamabhizimusi kukhampani yeTerracotta eyiyo eyakhayo.
Mithi mina sasivele singayalanga ukuhenda over isayi. Esikwenzileyo nje sithe thina ngakube lesikhathi kube lesikhathi sokuthi kube sokuphelile. Ending over yesayithi ibi siphelile by end of January. Ukwenzela ukuthi ukontraktor engene kusayithi, because kathesi ukontraktor angeke angena kusayithi ngenxa yokuthi kasikamniki isayithi.
Umqondisi wenkampani yeTerracotta umnumzana Thulani Moyo uthi sebebikelwe ngalelo nyathelo yikhansili yakoBulawayo. Uthi ngabe baqala kudala umsebenzi bebemiswe lucwaningo lukahulumende olwabathola bemsulwa. Wengezelele wathi ikhansili ibikhuphe umbiko inxusa abantu abazaqala ukulungisa umhlaba andubana baqale ukwakha. Umnumzana Moyo uthi amankampani ayisifica mine mibili yiwo kuphela alethe ingwalo ezikhomba ukuthi balesifiso sokusebenza. Kusiya ekupheleni kwayona le inyanga bayabe sebehluzile uma kudingakala ukukhupha imibiko njalo kuphephandaba le-Chronic bazaphinda ngoba bafuna amankampani azaqhuba umsebenzi ngemfanelo.
Yes, yebo, sesivumelene. So i-council bona bathe bazasinikeza i-site handover ekupheleni kwa-January next year. And then kusukela lapho ke then thina sizongena kusay siqala umsebenzi wethu. Yeah, kukhona abantu ngoba besicela abantu ukuthi ba submit ama expression of interest ukuthi bafuna ukusebenza bona egodini. So leyo expression of interest ayikhipha thina October, ekuqaleni kwa October kulonyaka, and then usathola ama responses end of last week Friday. So sithola abantu abayi 8 aba submit ama response.
Omkhulu wakobulawayo umnumzana Bongani Dube uthe bayasola inani lamankampani asebhalile edinga imvumo yokwakha njalo kufanele kuvulwe ukuze amankampani akobulawayo afe ingwalo zawo ezikhombisa ukufuna ukwakha.
Thina sithi thina iterracotta kayizama ukuthi iqhumisa le-City Council ukuthi kuvulelwe abantu abakhonapha njengokade sikhona emhlanganeni sibaningi kudlula labo abangu-8 ukuthi kuvule ukuthi abantu bonke bebele ndlela yokuthi bethole ukuthi ama-tender bayathole labo besubmithe njengabantu abakhona abacontributor to this economy ngabe ngabahlali bephele bebebhulawayo.
Evumelana lo Dube umakhi umnumzana Albert Ncube uthe isimemezelo abasibonanga njalo kufanele kuthunyelwe esinye ngoba phakathi kwamankampani asehambise ingwalo ngesikhathi isimemezelo sivalwa ababoni ukuthi awakobulawayo akhona njengoba bengafikanga emhlanganweni owenziwe yinkampani ye-Terracotta izolo kobulawayo.
Ngiyavuma sibi ngoba abantu abanendlela kade singakwazi azange sikubone. Zenge sikuthole ngisho zenge sikuba nema-newspaper. Sithi ayikurithendwe kutsha. Ya, sitakurithendwe ngoba vela sibonanga lutho. Ngoba siyagcina sikuluza konke lokho kwi-business yakhe kukhona kade sikukhangela ukuthi kube kithi lapha kuzohamba kuya kwamanye ama-town. Nyaka sibale kubenefite thina abantu bebulawayo.
Umnumzana Gideon Sibanda, umakhi wakobulawayo, uthe okuningi kuyafihlwa ngakho sekumele ikhansili ikhuphe esinye isimemezelo ngoba akulankampani yakobulawayo ehambise amaphepha okungadala umsindo omkhulu.
Ye, yikho kuhlupha abantu bakobulawayo, siyafihlelwa izinto zona lezi. Ziyenzakala khona lapha ekhaya lethu kobulawayo kodwa singakwazi ngalezi zinto. Yikho kubi kakhulukazi into eyenzakalayo, asikwazi ukuthi thina kubantu bakobulawayo siphile njani ngoba siyafihlelwa sile information ngento enjengazona lezi.
Ukwakhiwa kwevinkili lamabhizimusi kuzaqhutshwa ngamahlandla amabili elokuqala yikwakha indawo yezimota ezithwala abantu ezizabuyiselwa masinya ukuze kungaphazamisi amabhizimusi. Kuthi sekusakhiwa amavinkili lezitolo zabathengisa bezimele. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Iningi elizweni lithi lilembono ehlukeneyo ngohulumende okhona ngemva kokususwa kwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe embusweni kumaviki amathathu edluleyo. Abanye besithi umbuso kaMugabe wawungcono kulokubuswa ngamasosha. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Exoxa le-Studio 7 uNumzana Qobo Mayisa uthe kamkhanuki uMugabe ngoba umkhumbula ngokubhidliza isizwe kanye lezikolo, izibhedlela lamakampani ngenxa yombangazwe. Uthe obakhe ubuhle abenzayo ngesikhathi eqala ukubusa ngo-1980 sekubhidlizwe yikuhlala kwakhe isikhathi eside embusweni.
Owokuqala kwakusho ukuthi hhayi zasimkhanuhla njalo uma silokumkhumbula sizakhumbula indubeko asiphila zona lapha eZimbabwe, sizakhumbula ukuhlupheka sibakhumbula ukuswelakala kwezimali, ukuvalwa kwamasektari, ukufa kwe-economy, ukufa kwezibhedlela, izikolo zangasebenzi ngendlela. Sibakhumbula ukubulawa kwabantu bebulawe lembangazi. Sikhumbulele indaba ebuhlungu e-background yokubulawa kwesizwe. Ngeke sikhumbule okunye akwenzayo okungabe kubuhle kanti kuyini okuhle akwenzayo.
Ohlaziya ngezomnotho umnumzana Bakla Tambo uthe umgabe wayeqale kuhle ngokwakha izikolo lezibhedlela kodwa iningi labantu licine selingasatholi imisebenzi ngenxa yemithetho ayivumela ifakwa eyabulala ezomnotho.
Ukwakhiwa kwamayunivesithi aba lishumi elizweni lawa angawekahulumende ngokungumbona ngani upresident Ova Mkhaba wakwenziwa kwaba yinto yabantu ukuthi abantu abansundu kakhulu abezimbabwe benelise ukufunda. Kodwa inkinga ebuye yaba khona ngokwakha izikole zonke lezi ukuthi abantwana abaningi bathini sibe lama baye singathi ngama-degree kodwa abangeke benelise ukuwasebenzisa njengoba imisebenzi ingatholakali elizweni laseZimbabwe. Okunye okuyinkinga ngombuso wakhe ukubulala kwenze umkhonomi kumbe lo ezomnotho zeZimbabwe iyakhulu ngemva sokuthi amaplazi lokwethisela laba kade bephethe amafestali ngomthetho lo esingathi yi-industrialization and economic empowerment act. Sesibone lalaba abakwezenjiwayo ama singathi ngamamayini bengasenelisi ukuthi befake izimali lokuthi basebenze kakuhle bese sisabela ukuthi bengathathelwa amankampani abo. Okunye engathi mina engamfisela khona yikuthi abe ngumuntu eyenelisa ukuthi ahlale phansi egcina abazukuthi enelise njalo ukuthi aloke ingwalo zombuso wakhe lokuthi abantu benelisa ukuthi bamzwisise ukuthi kanti kwabuya kwahamba njani walahleka ngaphi njengoba ngumuntu wayengani uqale kuhle nje embusweni wakhe. Okunye kanjalo onganika okuphinda kusolise ngombuso kapresident Ova Mkhaba yilokhu esingathi yimpilo eyayenzakala emathebeleni zase-Midlands le esingathi igugurawundi konke khonokho kungaba yinto engabanhle nxa ngenisithi alobe ithrant wezimbabwe ukuthi kwakuvele kwahamba njani ukuze abantu abaningi kangaka begcine bephelelwa zimpilo zabo.
Osakhulayo umnumzana David Ndlovu uthe uMgabe ukhangeleka emubi ngenxa yezenzo ezimbi njalo bafisa ukuthi bazwe uMgabe ekhuluma ukuthi kuyini okwenzakalayo aze asuse embusweni.
Kanye siyabona ukuthi uRobert Mkhaba wakho ngunyamalala njengomuntu owayevele ngekho nje. Masikhangela i-corruption, sikhangela nje langendlela izinto ebezenziwa ngayo, uMnangagwa wazabe kuthatha isikhathi esuka noma uMkhaba uhle wafaka unyawo lakhe phansi wathi umsebenzi mawenziwa. Yebo, abaningi mabemkhangele uMkhaba babona umuntu owabancedayo ikakhulu ezintweni ezomhlabathi. Kuthi nasesibuya ngapha ngasemandebeleni babemkhangele babona umbulali owabulala izihlobo zabo eziningi kakhulu. Babemkhangele bemcabanga bazabe suka lobuhlungu kakhulu and iningi liyafisa ukuthi libe kwazi ukuthi ungaphi, liyafisa ukubana ngabe uyajeziswa ngezinto azenzayo ikakhulu ngesikhathi segugurawundi lango-2008 lapho abantu abalahlekela izihlobo zabo eziningi kakhulu. Abanye bayafisa nje ukuthi bemuzwe ekhuluma ukuthi kambe okwayenzakalayo kwakuyikhungu kwangasokhu, yikho nje abantu abafisa ukuthi bebekwazi, yikho abantu abafisa nje ukuthi bembone wokugcina layo azikhulumele engakhonjelezelanga ngamasosha, azikhulumele ukuthi wahamba njani, azikhulumele lokuthi yawasekwenze yena ufisa ukuthi ngabe kwenziwani.
Omunye osakhulayo umnumzana Sanele Ntubeni uthe uyamkhumbula uMgabe ngenxa yokukhalipha kanye lobuntu bakhe.
Besekuyindisaka avukele umchilo wezidaba kubona ukwehlika kwakhe esikhundleni bekungabonakali kwakhe kuba ithele isizungu ngoba besebesijayele nje ukuthi konke akhuluma nje kodwa abantu abawukhabile ngelinye ilihlo lona muntu isikhicamfundo iy'ngqondo zakhe zobukhali kuningi abantu abangakufunda kuye kuningi njalo abangakucupha kuye.
Ngesikhathi ibutho lihluthuna umbuso uZulu wajabula kakhulu ukuthi uMgabe setshiya isihlalo sobukhosi kodwa khathesi sokuqala ukuba sobala ukuthi ibutho lahluthuna umbuso lanxa likulandula lokhu. Ngokunjalo izehlakalo esezenzakele kulandela lokhu azisamjabulisi uZulu. Amabutho ambalwa asephiwe izikhundla kuhulumende kuthi inkamba zamasosha sezitshintshwe amabizo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abalobi bezingwalo bathi balethemba lokuthi umbuso kaMongameli Emmerson Mnangagwa omutsha uzakwehluka lokaMnumzana Robert Mugabe ngoba wayengabavumeli ukuthi babhale abakuthandayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abalobi bezingwalo elizweni ezinye zakhona kungesezisetshenziswa ezikolo bathi uhulumende kaMnumzana Robert Mugabe obengumongameli ubekhahlameza wonke umlobi obezama ukuvuluzula amehlo embonisa amaphutha abesenziwa ngaleso sikhathi ngokuloba okwenzakalayo emphakathini. Omunye walaba balobi abakhulumisane leStudio 7 ngukosikazi Virginia Phiri, yena owazakala ngengwalo zakhe ezikhupha isimo esiyabe sikhona ngaleso sikhathi njengokuba siyiso.
Lakho ukuba nguvitshi kwakhona njengoba uvitshe lo muntu uMancube ekhuluma nje even kungasikuloba ngikutshwe ngikutshoyo okuliqiniso abakuthakazeleli lokho abantu. Ngangazwa kusesenje icurriculum entshaleyo kuthiwa kungasiko lokuloba kuphela kodwa siyabe sibona ukuthi obhalileyo ngubani and ngasahle sakwazi thina uvitshi ukuthi hhayi batsho thina. Lokubhalwa kwakhona hhayi mina vele sokunjalo kodwa ngiyathaba ukuthi lapho esiyakhona ngisizafika sikhulume ngoba ngizabatshela ukuthi kanti nxa amazwe wonke lapha emhlabeni esetshenzisa besebenzisa amabhuku avitshi ema-America ema-Europe khona pha e-Africa jikile labo makhelwana lapha e-region besebenzisa amabhuku ami kanti Zimbabwe.
Unkosikazi Phiri uthi ulethemba lokuba ukusuka kwaMnumzana Mugabe esikhundleni kuzabangela ukuthi ababezinkokheli phansi kombuso wakhe besole bengabona ingwalo zabo zisetshenziswa esikolo ngoba bebesithi ezinye zazo zilotshwe ngendlela ebachothozayo.
E-UZT labasebenzisa labanye nje kodwa yikuthi university kodwa izikolo ezincane lezi laba kusamele babe lolwazi. Kodwa ke ngicindezelwa ngifuna nje ukuthi lathi ngoba into esizilobayo lezi zikhipha abantu emanyaleni kusamele babekwazi kumbe i-primary school kumbe i-secondary bayakhula bayabona bayawela emanyaleni bengakwazi kodwa nxa kulotshiwe kulotshiwe ba ogogo kabasekho obabakazi kabasekho bonke abasekho nxa bezibalela bazafunda balokhu ba, baqhubekele phambili kungalangozi. Kodwa ke nxa kathesi lathi sesizafika khona la sithi hhayi alike libone ngesikhathi lesenokwa kuthiwe sinje sinje kunje kunje kodwa nansi ingwalo kanti nxa zisetshenziswa jikelele emazweni wonke lapha kutheni.
UMnumzana Ignatius Mabasa ngomunye wabalobi abalodumo uthi okudanisayo ukuthi bakhona abafuna ukubeka imigoqo emsebenzini yabo.
And they said, we don't like this book and it cannot actually be made a school set text.
Ngake ngatshelwa ukuthi lolu gwalo asiluthandi lunike lwasetshenziswa ezikolweni ngoba luchothoza abasembusweni. Ngathi kulungile mina angibhaleli iziphathamandla ngiloba ngikubonayo okufundwa ngozulu.
Iningi lithi uhulumende kaMnumzana Mugabe ubesaziwa ngokuhlukuluza lokukhahlameza abaphatheke kwezokulibazisa uzulu okubalisa abalobi, abaculi abenza imidlalo yamadrama lamabhayisikopo abacombayo kanye lababaza amatshe lapho bethe basukumisa indaba ezimqoka ezihlupha uzulu. Bakhona abakade bethwaliswe amagabha avuzayo eminyakeni yangemuva ngoba kuthiwa balobe ingwalo kumbe bacule ingoma ezichothoza uhulumende lomongameli welizwe kungakho imisebenzi yabo ingavunyelwa elizweni. Kodwa abenza lomsebenzi yababalisa unkosikazi Phiri loMnumzana Mabasa bathi abakwenzayo kulubizo kuyisipho sabo ngakho abasoze batshelwe ukuthi balobe njani okwabo kuyikuveza okwenzakala emphakathini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Siyabonga Mavis Gama. Hayi ke isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ebesilazo. Abalwa impi yenkululeko labahlala esiqintini seNyagori kuward 15 eNorton bethesa inkokheli yomdabu umlando wokuba lenkohlakalo behluthuna umhlabathi kulowo abawuphiwa ngohulumende. Iningi elizweni lithi lile mbono ehlukeneyo ngohulumende okhona ngemva kokususwa kwaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe embusweni kumaviki amathathu edluleyo. Abanye besithi umbuso kaMugabe wawungcono kodwa abanye besithi hayi wayelolunya. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC ngisithi asidibane njalo uhlelo lwemini.